Kathi esifikelele lokhu kubalekayo olwamali kambe ngale ezomali zikhitshwa kungela mali enye eyinje kuthwayo ukuthi izoncedisa ukuba na leyisevisi into ezikhuluma ngazo zilungisisa pho kanje njengabantu kumele ngedorobho kuzaqeda ngoba thina sifuna ukuthi idorobho lethu kube le-development amanzi la esiwanikwayo esiwathathelwayo siwanikwa only 4 days ne-week sifuna kube le ndlela futhi kube le mali yokuthi amanzi la lethu esiwathole ngezinye and singakhonza futhi ikhansili lezisebenzi okwaye lezihole okwaye lezihole kwenale imali esikhathiwe asikwazi kwenzakala ngoba nxa izisebenzi zingaholi kungabanye abantu abangaqhasa futhi bathona basafunele so kule ndlela eziningi ezingaphambanisaziwe ubudlelwano obuhle bantu bama-residence nekhansili ngathi nasekukhangela
kungachithwa njalo lezikwelete zikazesa
iy'ngadla zikahulumeni nama-parasekazi lawo ingxenye bale ndlela okuwafinansi nxa kuyukuthi bangawafinansa lawo kuyimprove futhi indaba esebenzile imali yenza le makhulukile futhi sihlele ukuthi amadesi bengasachithwa salesi lawo abantu amanzi abekhona bona abayizina la inika abantu amanzi aklini ngesikhathi esihle ale ntengo ebambekayo akulahluko ngoba siyesaba ukuthi nxa leyo movi ngenziwa engxenye uhulumende aphele khonapho sebefuna ukurecover futhi kwede lezo zikhathiweyo so sebekwazi phela ukuthi nesite bazakho engenzayo sebengakho izintengo sibe futhi esithola ngamanzi
imbono yakho ikhana ichiyana kakhulu labanye benu esixoxe labo inhlanganiso yeBulawayo Residents Association iBura
siyakhala ngamafizi khala amakhampani avaliwe so the bottom line ukuthi i-economy ayivuselelwe amakhampani avulwe abantu basebenze kungaze kube njalo kuzabalula ukwenzela ukuthi zonke lezi ntengo esizikhalele ze-council ezezesa ezezinga sizibhadale kodwa ungathi uyangehlisela amakhampani aqhubeke evaliwe okuze kunethi ngizagulisa okwakhathesi kodwa ngiqhubeke ngikhala ngihlelwe lokuthi ngihlike ukubhadala ithini so thina mina ngangikhangela ngifuna ukuthi ngikhangele impilo yonke ngingayikhali i-one side ngokulawa ikakhulu ngikhuluma kade vele esikhaliwe amakhampani avaliwe benandi engazizabalendlela kuhulumeni sizasitela ukuthi amakhampani wavula njani siqhubeke sisebenzela abantu abethu kwethu kukhangeleleni singabasebenzela kuzabalula into kwezinye indleko ezikhona sizibhadale lawa amanye amasenzuzi kwade sibabhadale as long as singasebenzi kungaze kuqunywe lamhlanje zahlupheka futhi kuzana iluhlupho esilalo ezimbabwe kathesi.